Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani mthwakazo omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo namhlanje ukuseni ziku 20 Ntulikazi 2018 igama ngu Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje amagqwetha labaphatheke kudaba lokuphikiswa kwempumela yokhetho bayehlangana namhlanje edalele Constitutional Court belungiselela ukuthoniswa kwaleli cala ngolwesithathu.
Ipetition yabo kayirelay kangako ku-background information kodwa ikusamulezo okumele zivele ngokucacileyo. Esise siza kubona ukuthi zangiye ziphendule isidini kakhulu ngezeke iphendule isidini ukuthi bakubeka eceleni ingasizathobani.
Khona ukucilibezela kukhetho kungenzakala lula na? Silengxoxo lomunye wabavotisayo kukhetho olusanda kwedlula.
Kulokho kuvamile ukuthi abantu abangeke basifiseka ngalokho umkhokheli kumbe inhlelo zebandla eziyabe zikufuna.
Lamhla sihlaziya udaba lokuba umnumzana Nelson Chamisa uzayala elokhu ekhokhela ibandla le-MDCT na ngemva komhlangano webandla we-Congress ekupheleni komnyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Amagqwetha labaphatheke kudaba lokuphikiswa kwempumela yokhetho bayahlangana namhlanje edalele Constitutional Court eHarare belungiselela ukuthoniswa kwaleli cala ngolwesithathu. Umkhokheli wabehluli uChief Justice Luke Malaba utshele amagqwetha la ukuthi bahlangane ngehola lika-11 ekuseni lamhlanje lapho abazakhulumisana ngobufakazi obukhona njalo lokuthi kuzasetshenzwa njani ngolwesithathu lapho leli cala elizathoniswa khona ngokusegcekeni ngoba umsakazo we-ZBC uphiwe imvumo yokusakaza okuzaba kusenzakala emthwethandaba. Umnumzana Nelson Chamisa ufake amaphepha okuqinisa ubufakazi ngomgqibelo kuthi umnankagwa yena ukhangelelwe ukufaka amaphepha akhe lamhlanje kungakatshayi ihola lika-10 ekuseni. Umnankagwa uyaphikisa ubufakazi obuthiwa bukhona umnumzana Chamisa athi inombolo azihambi kahle ezasetshenziswa yi-ZEC. Sixoxe lengcwethe ecubungulayo zombusazwe umnumzana Efidlela Ncube saqala ngumbuza ukuthi bungabe khona yini lobu bufakazi obuqotho.
Ngibona sengathi bujulile ubufakazi kulokho abakwenelisileyo ukuthi bakuthole. Mhlambe abantu abakade bekukhangelele zisamu zangkhona ukuthi zethulwe ngendlela ecacileyo. Mhlambe kuzakwethulwa nxa sibe sekhothi sibe kubeka khona phana emthethwandaba ukuthi hayi ubani wazuzokungaka yikho abantu abakukhangele kakhulu lokhuyana. Sesizabona ngakho kusiya phambili.
Siyabona ukubana njengoba uchilo wena ukuthi abantu bebekhangelele isamu zakhona kugcine kukhulunywa okunye okufana lokwenzakala ngemva kungakabi lokhetho okufana lakwamasosha lokunye okunjalo. Ubona ngani kungaphathisa yini lokhu bona bebekhangele ukubalwa kokhetho lokunye okunjalo?
Indaba yokhetho kasiyonto kuphela ephelela eZimbabwe. Ungakhangela iphetishini ngendlela ebhalwe ngakhona kayibhalelwanga kuphela laba aphikisana labo umabhala. Ubhalele lo mhlaba ukuthi ukwazi ukuthi yini okwaqhubekayo. Ubhalele labantu beZimbabwe abahlala endaweni lezo abangakwazi ukuthi kwakule zinto ezinjalo. Ukuthi bakwazi ukuthi ukhetho ngesingaye lapha mekhona njenge-MDC Alliance Leader. Kwakulobunzima obungakanani, kwakulokudlelezela obungakanani, yikho azama ukuvezela inkantolo. Lokho kuthiwa yi-background information. Bacacile liyana yi-background information. I-petition yabo kayirelay kangako ku-background information kodwa ikusamulezo okumele zivele ngokucacileyo. Esise siza kubona ukuthi zangiye ziphendule isithini kakhulu, lezeke iphendule isithini ukuthi bakubeka eceleni ingasizathobani. kulapho kuzacaca khona izinto ngendlela efanele. Kodwa isamu yizo ezidingakalayo khathesi ukuthi hayi endaweni lapho khona uMongameli uMnangagwa athola 1,000 wathiwa 10,000. Lapho khona uChamisa athola khona 5,000 wathola 1,000. Yikho lokho abantu abazekhangela ukuthi bakuzwe ukuze babone umehluko ukuthi lokho okhishwe izekhi ayisilo iqiniso.
Kube hluli-ke abazaphatha lolu daba. Ubona ungani akusoze kube labakhona abazaba bethatha inhlangothi?
Mina ngokubona kwami inkantolo zeZimbabwe yebo kambe eminyakeni edlulileyo bezinohlupho kakhulu. Kodwa azikaze zibe zimbi ngendlela liyana abantu abazi bakubeke ngayo ukuthi vele zimbi zimbi ukuthi akakula judge lo yedwa ole ngqondo ehlangeneyo. Usengathi wonke umuntu igazi lakhe ngelezano PF kugeleza igazi lezano PF. Ngibona bangabantu abahlelekileyo abahlonipha umthetho. Yebo kambe kungaba lababili abathathu abavele nje bengama-activist e-party. Kodwa iningi labo bangabantu abacacileyo. Uzaya ngobufakazi ngabe thulwe ngendlela efaneleyo ikakhulu isamu. Ubufakazi obudingakala yilobo yalobo esamu ukuthi ubani nanku ufaka amaphepha phambi kwabo. Lapho kuzacaca khona.
Ngokubala kwakho ubufakazi lobo ubona ungani bungabukhona yini?
Ye, bukhona ubufakazi. Into indaba sokuyukuthi akukaphikiswa phela. Ngakho kusethuliwe ngaliyandlela bungakaphikiswa yilabana abanye ababotshwayo. Ungabubona sengathi ubufakazi obulesi sindo babukela abantu ababuchitha-chithe nje bube ngumlotha kungabi indaba zalutho. Into yonke icaca kahle nxa ngabe sekuvele abanye abaphikisayo babhala labo becaca ukuthi hayi wena laphothi khona iqiniso yileli, laphothi khona iqiniso yileli, kulapho esizaqalisa khona njengezakhamizi zeZimbabwe lalaba abalandela ezombusazwe lamagqwetha ukuthi kubonakale ukuthi kambe ongathi ulo bufakazi obulohlonzi ngubani. Okwakhathesi kusakhuluma oyedwa akukaphikisa abanye, bakaphikisa kulapho kuzaphuma khona ukuthi kuyiwa nga.
Alo-ke ngumnumzana Efihlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Lokhu sikudaba lunye sixoxe lomunye wabavotisayo ukukhetho umnumzana Andrew Banda othi ngendlela eyaqutshwa ngayo kunzima kakhulu ukuqilibezela nxa kusetshenziswa amaphepha asebange umsindo ama-V11.
Thina esakufundiswayo yizekhi ningazi nxa abanye bengasakulandelana. Kodwa thina esakufundiswa yizekhi sisiba yi-team yabo kodwa sisiba ngama-polling agent. Yikuthi safundiswa ukuthi abantu bazavota njani, bafaka babhala kwapha amabhokisi, nxa i-spoiled paper yabe njani, le-right paper yabe njani, ke esakufundiswayo. Kwasokusithi-ke ngelanga lokuvotisa esakwenzayo asikhredita abaningi bakwenza ababe-involved kuma-postal box bakwenza a day before. And then abaningi sabakhona ngeday yangikhona saqala ngo-6 o'clock ekuseni sayigena sakhredithana sonke saqeda amavoti aqasa ngo-7 o'clock. Kukhona ngaqhubeka ngisiya phambili.
Ye, ungaqhubeka usitshele ikakhulu owakubonayo ngathi elakwenzayo ukhetho sebeqedile ukuvota abantu kukhona yini, ungasichazisela ukuthi kwahamba njani kusukisela khona?
Alright. Okokuqala, ngizabonga ukukhuluma abantu ababekusola. Into eyayisenzakala kwakupossible ukuthi kube le 1 person a voter every minute. Ngoba ama-police station, it was from 7 to 7. Kodwa amanye bavotisa kule abanye ababengumakhelwane kithi bavotisa abantu abangu-764 which means ukuthi unga-multiply ama-hours lana asinika 1 person per minute. Mina engangikhona savotisa 503 people but sasaba lama-idle time amaningi kakhulu ngoba sasikwanisa ukuba lama umuntu ahambe i-hour yonke kungala umuntu ongele uzovota. And then sathi sesiqedile into eqakathekileyo sesibuya abantu abaningi nge-V11 form, abantu abayiyona ekhalisa abantu kakhulu. I-V11 form wonke umuntu owayeyi-polling agent, not abezekhi kodwa ama-polling agent lama-observers, wonke umuntu owayeyi-observer ne-polling agent waphiwa i-V11 form wahamba layo endlini. I-polling agent yayimele i-party yayo, wawumele uyeyi-submitter. Is either you submitter ku-councillor wakho kumbe yisubmitter ku-MP wakho. Besithi khona benzela ukuthi ama-form lana o-councillor kumbe ama-MP bangawalawo kumele ba-ede i-total yonke phansi ukwenza ukuthi nxa sebememezele ukuthi uwinile kumbe udliwe kumbe uphumele ngayo laye abe lesiqiniselo sokuthi inumber abayikhulumileyo yiyo sibili ephumileyo. So thina lapho sasikhona saqeda ukubala amavoti angu 503 ngo 6 a.m. siqalise ukubala ngama past 7 ebusuku ngoba sasabala ka councilor, bala ka MP, bala ka president. Njalo kwakumele libalansise ama saqala sabona ukuthi ama ballot books amaphepha adatshuliweyo ayahambelana labantu abangenileyo. Nxa njengathi ngithi kwakule 503 uyasubtract ngithi ipolling station yethu yayilama postal vote angu 2. Sathi singakaze siqalise ukuvota kwahle kwakhithwa amapheji angu 2 afakwa eceleni abhalwa ngoba ayesahambelana le postal vote ebekhona. Njalo ipostal vote kustation esasikiso kwakumele bathekhe ibizo langkhona ukuthi likhona yini polling station yethu bese liyikhwa ibizo lakhe njengabaningi selibhalwa PV ukuthi postal vote. Wonke lawo ngesaba nalo alivulwanga ukuthi sibone ukuthi banomuntu ukuvoteleni. Wadajula i-envelope injalo iphepha ligoqiwe lafakwa phakathi kwe-polling box salivala lamanye sesivala wonke isikhathi sinye. Kodwa lami nginje kangikwazi ukuthi umuntu lo wayevote ngeposti wavotela bani. Kodwa ekubaleni kwakusithi nxa abezekhi bevala nxa kule phepha ababengalizwisisi babehamba kuma-polling agent ama-parties wonke babuze basibuze ukuthi kanti liyavumelana lakho lokhu yini sikubale kumbe kusipoyeze sonke from ama-polling agent lo observer sivumelana ukuthi le yi-spoiled paper kumbe hayi libale nini. Singathi singavumelana ukuthi hayi lo muntu ubhalile ubefuna ukubhala kuwo so ukuthi kasaqedisalanga asifaka ke khonapho sivumelene ngamaphathi wonke akhonapho ukuthi iphepha leli li-right bese libalwa njengephepha eli-right kumbe bese likhansilwa libe bese lithiwa yi-spoiled paper nxa lisonke sivumelene. Izekhi yayingazenzeli i-decision yokuthi yi-spoiled paper bengavuzanga ama-polling agent. Ama-polling agent yiwo ayekhuluma. Ekubaleni sasibakhangile nxa bevala singambona evala iphepha elingayisilo sasihle simisa sithi hayi leli phepha lingene emaphepheni angayisilo likhiphe ayisilo lephathi leyo lifake kuleyi phathi ngoba sonke sasikhayela kula muntu oyefuna ukuthi iphathi yakhe iqilwe ngovoti eyodwa. Sathi sesiqedile ukubala savumelana bawabala-ke ukuthi mangaka ibhala-ke ukuthi lo uthole amangaka lo uthole amangaka lo uthole amangaka. Baqeda-ke yikho okomunye lo munye okwabhalwa khona i-V11 form yakhe afana nakubantu bonke. Nxa kwakule ma-polling agent angu-20 lama V11 ayebhalwa abe ngu-20 each one ethole eyakhe i-V11 form. Sathi sekunjalo kube lama V11 form angu-3 esawasilela phakathi kwama-ballot box okwathiwa azavulwa nxa kungakhontestwa ama-elections. Kwasokusithi amanye angu-3 yiwo esahamba lawo sisiyawasarenda ku-command center. Thina kithi sasikhona ama-polling agent wonke sahamba lama-ballot paper sachiya abezekhi sahamba lo mkhulu wezekhi lamapholisa sayasarenda amaphepha ku-command center. Bafika labo baqala ba-checka ukuthi wonke umuntu usayinile ama-V11 form. Bathi sebebona ama-V11 form ethu asayiniwe basebe-eda babona ukuthi i-totali iyabhalansa yini. Bathi bebona ukuthi i-totali iyabhalansa basebesibiza-ke basebesithi sesirekhoda-ke phansi kushit iyababelayo iphepha elikhulu elilona ababerekhoda wama-stations wonke ayevotisa ku-polling station ababe-responsible kiwo. Barekhoda sasukubalile sikhangele baze baqeda. Sathi sesiqedile basebesithi hayi u-chief agent we-every party nguye osengasala ahambe la maphepha lawana sebesiya ku-command center eka-MP. Lapha ngifona mina ngikhuluma ngako uBulawayo. Thina sasikubulawayo South. So command center yeBulawayo South sasise-Inhlathi secondary. Basebesithi-ke bazafuna-ke u-chief agent we-every party oyedwa lo one of everyone ozahamba la maphepha e-city wall lapha abathi khona kokuyafika sokubalwa khona sokubhalansiswa kuka-MP ukuthi laye bazi witinesele ukuthi babhale kuhle. Mina sokufika e-city council ngale e-town ngangikwazi ngakhuma ngesakhona. Ngiyayikhona kwathiwa hambani liyobala ukuthi amavoti enu divumelane wonke umuntu asayine, divumelane wonke umuntu asayine i-V11 bese liphenduka. Babanika icala lokuthi basukeleni vele ku-polling station yabo bengabalansisanga, bengavumelananga. Babachiya sebe seklasini, bebala kuthi amaphepha abo ngoba kwaulwane u-chief owezeki owaye ku-command center wala ukuthatha ama-results abo. Wathi yena akasoze athathe into omunye oyedwa engasayinanga wavuma ukuthi ku-correct. So kwakumele sivumelane sonke ama-polling agent, not abezeki kodwa ama-polling agent yo kwakumele asayine ukuthi abantu ababekhona ababevota loba bakusokunanyathiswele ama-V11 form phandle kwama-polling station. Nakuthiwa yiloke khona bangahamba bewathatha baphendulele ngemuva, bazabona yikho kulamabizo ama-polling agent wonke lama-signature abo bevuma ukuthi okubhalwe ngapha phambili yikho iqiniso okubaliweyo labo bekhangele, bavumela nthi iphathi yabo ithole inani lona lelo. So nxa kuyikuthi ukuqila kungaba khona engeke ngikwale, kodwa engikutsho yikuthi nxa i-polling agent le-polling agent yahambisa yasubmitha kuphathi yayo, sokulula ukuthi u-MP nxa elama-V11 form wonke a-ede i-totally abona ukuthi e-announciweyo ku-TV ukuthi uphume le number engaka liqiniso kumbe hayi, ngoba uyaba ele evidence ebhaliweyo esayiniweyo yasengahamba ngayo, bathi yasengahamba ngayo e-court esiya contest ethi hayi mina nankangilawo ama-V11 form anginika i-total engaka. Lapho kangikwazi kumbe bakhona ongaba kwabalwa wrong kumbe kunjani, kodwa engikutsho ukuthi ama-V11 form nxa u-MP elawo uyakwazi inani labantu alitholayo. Okokuthi anxa bemqilile be-announcer ulelungelo lokuhamba e-court, njalo semvile form ayibambileyo ikhona kuma-ballot box bazahamba bayeyo.
Ngikubambe kancane. Manje-ke lapha ku-president-ke, njengoba lapho thi khona u-MP nguye ongaba lobufakazi, u-president ama-votes wona ayihamba njani?
Aka-president lawo savala saqedelana lawo. Wonke u-polling agent wasala le-copy eka wawuthiwe copy 1 eka councillor, uphiwe 1 copy eka MP, uphiwe 1 copy eka president. Ukumele siwasubmitha kumaparty ethu. U-president laye ulakho ukuba kwazi nxa u-MP wakhe labo councillor bengamnika ama-figures a-correct, uyakwanisa laye uku-eda abekwazi ukuthi uthole okunganani.
Lo-ke ngumnumzana Andrew Banda, omunye wabavotisayo kukhetho olusanda kwedlula, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Ibandla le-MDCT likhangelelwe ukwenza umhlangano omkhulu okukhetha inkokheli iCongress ekupheleni komnyaka wonalo. Lumhlangano uzakuba ngowakuqala leli bandla likhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, abanye abasola indlela athatha ngayo intambo zombuso kulandela ukubhubha kukamnumzana Morgan Tsvangirai. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazo yomnumzana Richard Mahomva othi uChamisa uzayala elokhu engumkhokheli webandla le-MDCT ngoba elosekelo olukhulu.
Mina engingabe kutsho ukuthi amadoda la ebelokuwelelana ngesikhathi sokhetho, kodwa njengenjayelo siyakwazi ukuthi ebandla le-opposition bekuhlala kulokudoniselwana okuvela ekuthini abanye abangabakhokheli bebelezinye ababezikhangelele in terms of ukuthi lokho esikuthi ngama-ideologies abo. Kodwa nxa sesikhangela nje wathe simbone ngazani mina kungabe kulabanye abangabe befuna ukwenza engazani kule ngxabano, ikanti akula ngxabano ngoba befuna ukuthi bebenelise ukungenela ukuthi kube kungabi lokuwelelana.
Kodwa-ke ibandla le-MDCT likhangelelwe ukwenza umhlangano we-Congress ngo-December lapha, ubona ungani uzaphuma njani? umnumzana Chamisa engabe elokhu ekhokhela kumbe kuzaphuma omunye umkhokheli?
Hayi, uChamisa uzabe ekhokhela ngoba okuvele ku-obala ukuthi ngabe wayengalabantu akade bemsekela. Sasiyabona umama uGubhi labanye laba alabo besiba labantu abaningi ababalandelayo, kodwa akufuzanga sikhohlwe ukuthi undoda lowo wenelisi lokudabula izwe, wenelisa ukungena emakhaya, wenelisa ukuthi thole abantu abatsha abakade bebone ngani yena nguye ongaqhubela phambili umsebenzi watshiywa nguMorgan Tsvangirai. Yikho-ke nxa sikuhluza nje loba sikhangela kumpumela yokhetho ukuthi enye faction le-MDC yathola ingcosana, kodwa yena wayenelisa ukuthi thole usekelo lukaZulu oluningi, kuyasitshengisela ukuthi njalo lakuCongress usengathi ukunqoba.
Kodwa bakhona abanye abathi yena nguye wayenza ukuthi ibandla linganqobi umnumzana Chamisa, ngoba kwezinye indawo kwakulabantu abangasuthisekanga ngendlela eyakhethwa ngayo ababe bezamela ibandla. Uthini wena ngalokho?
Hayi, lokho kupolitiki kunjalo. Nxa isinqumo sithathwa kubandla liphi ngaliphi, kulokho kuvamile ukuthi abantu abangeke basuthiseka ngalokho umkhokheli kumbe inhlelo zebandla eziyabe zikufuna, ngoba esikhathini inkulumo ezinjalo zivela kulabo ababe bengenelisanga ukubhutsha bese befuna ukuthi bedonsele abanye ukuthi bebasekele, sithi thina to sympathize labo. Ikanti siyakwazi ukuthi nxa kulethwa isinqumo aso wonke othaba ngakho. Njalo ungakunanzelela ukuthi laba bathi bona okuthiwa yibo bangathatha bephathi, ambona ukuthi bengathola usekelo olufana nalolu uChamisa sethe wathi ukuba lalo kwezombangazwe from ku-opposition.
Lo-ke ngumnumzana Richard Mahomva, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Isigaba senkayi besilokhu simelwa libandla le-MDC, lokhu kwasungulwa leli bandla ngomnyaka ka-2000. Kodwa lo umnyaka kube ngokwakuqala ukuthi bandla leZANU-PF linqobe kulesi sigaba. Onqobileyo ngunkosazana Stars Mathethebe. Sixoxe laye ukuze sizwe ukuthi uzafeza na izithembiso azithembisa abavoti, njalo lokuthi kanti kuyini ukwenze abavoti balumango bamvotele.
Hayi,
ya okwakuqala sikuchayela ihlombe.
Hayi, kulungile, ngiyabonga lami.
Ye, ungasitshela ukuthi njengoba usukhethiwe izithembiso owazithembisa uZulu ikakhulu abakuvoteleyo, ubona ungani uzazifeza?
Izinto engazithembisa uZulu angiboni angani ngizazenza. Ngizazenza njengokuthembisa kwami. Kanti-ke nje umuntu wakwathembisa ulutho angasezale nelise na?
Hayi, bakhona abanye abake bethembisa abanye ukuthi bazakwakha amabholoho kungela lo mfula khona.
Hathi angizanga ngifike esimeni sokuthembisa abantu amabholoko phambi kwezindlu zabo. Ngangithembisa izinto engizazi zizo zimqoka khonapha enkaya. Abantu bakithi enkaya abafuni lutho olumangalisayo, kodwa bafuna ukumelwa. Yikho konke okubakhathazayo kube lo muntu ogijimayo ayekuzwa lapha kumele aphenduke khona lezi mpendulo, bese kusithi okumele kwenziwe bakubone kusenziwa. Okungakapheli batshelwe njalo ukuthi okunje elangithuma khona kusilele lapha ukuthi kuphutshe, ngisayenza lokhu ukuze ngikuphutshise. Abantu bakithi enkayi bebesilela ubumeli, ukumelwa, ukukhokhelwa ku-grassroots, ngoba abekungela muntu onaka ngokuhlala elandelela izinto ezibakhathazayo. Ye, yikho-ke engabathembisa khona ukuthi mina ngizahlala labo ku-ground, ngiza kuthi ngesikhathi ngesikhathi ngizwe ukuthi kunendawo bangitshele lokhu ngikwenzile, ngicine ngaphi, lapho kumele khona ngiyedinga uncedo, ngihambile ngayaludinga, ngisilela ngaphi, njalo ngithole kuphi yikho engabathembisa ukuthi ngizakwenza njalo khonoko ikho engizakwenza ngifuna bawuze umehluko omkhulu wokuthi ukukhokhelwa ulilomuntu elimbonayo nsuku zonke kumnandi kanganani kulokukhokhelwa ngabantu bokuza baphonga uthenga imizi besenzela ukuvala abantu amehlo.
Kahle kahle ubona ungani yikho yini lokho kwabangela ukuthi abantu bakuvotele, ngoba siyabona lo kade nguye umphathi wesigaba sona leso ube bemphinda bamvotele baze bamvotele bamphinde. Ubona ungani ukwenzeka thesi baze bathi hayi sesifuna uStars Mathethebe, kuyini okubangele khona?
Ze banivotela abadala khathesi, abadala bafuna ukumelwa. Angithi ngikutshelile ukuthi bebemvotela bebemvotela, kodwa-ke asuke lapha ahambe nya 4 years bengakaze bambone, baze bambone ngomnyaka futhi wevoti. Uyakwazi ngizwa ubuhlungu obunye obumangalisayo, ngoba mina ngidliwe ngo-2013 nguyena lowo muntu, kodwa ngoba ngangivele sengilesivumelwano labazali ekhaya ukuthi sebengifuna, angizanga ngizonde ngiphume ngibuyele mbe emalokitshini edorobheni. Ngiqhubekile ngihlala labazali bami lapha enkaya, ngiluzile ngakha umuzi wami, ngahle ngalinda u-2018. Engangifuna ukukubona yikuthi benzelwani ngulumuntu ongidlileyo njalo lokho sidla abanye kangaka. Ngangifuna ukuba kwazi ngikubone, ngalandelela lami ngangingomnye owayetshona ehlezi elindele ukubona u-NP enkayi. Angizanga ngimbone ngitsho okwelanga elilodwa, ngitsho elilodwa ngiqinisile, ngitsho abakwethu angizanga ke ngimbone esipha abantu benkayi uncedo kumbe ukulalela ukuthi kuyini abakufunayo. Ngase ngibona ukuthi abantu bakithi kutsho ukuthi kabadinga okuningi, badinga umuntu ohlala labo phansi abalalele bese suka ayebakhulumela lapho abangafinyeleli khona ephalamende, aphenduke futhi azobapha i-report esithi ngumbiko wokuthi lapho athunywe khona uhambe njani. Yikho lokho engithi ngizakwenza, njalo ngiyakwazi bebekusilela futhi ngizakwenza. Uyazi angazi ukuthi ngingathi ungibuze nini sengiqalisile ukusebenza, ngoba khathesi besisanda kudlula ekhethweni lonolu, sisalindele ukuthi sigcotshwe. Singagcotshwa bese sihambe ebadaleni, okokuqala siye babonga ukuvota abakwenzileyo, siphinde sibenzele imidlalo yokuthi siyathokoza ngokuvota abakwenzileyo, bese sithatha izikhalazo zabo sihambe lazo lapha okufanele ngizise khona, ngoba izikhalazo ziindawo yinye zonke ziyahlukana kusiya ngokuthi okubahlupha kulolu uhlangothi kuya laphana, okubahlupha kulolu hlangothi kuya laphana. Hayi, ngiyakuthembisa ngizabamela abantu bakithi. Ngifuna baze babhodle nxa umdala ehlezi phambi kwendlu yakhe emkulwini, abhodla athi boya lo nyaka ummeli ngilaye. Lokho baza kuthola kini uStars Mathe weZanu PF abangivoteleyo lo nyaka, ngoba le policy yepharty yami iZanu PF ngaphansi kombuso kababa u-ED Mnangagwa uthi umkhokheli kaye ebantwini ayokuba yi-servant, ayokuba isigijini isisebenzi sabantu. Ngizatshona ngisebantwini ngilalela abakujoyo ngiyisigijini sabo, kanti-ke vele ngikhampela khonapho. Bengile ngoma bengithanda ukubahlabelela yona nxa sengifikile, ingoma etshengisa ukuthi lapha kulo Stars ibisithi akuthume mina baba ngizogijima njengomntwana, akuthume mina baba angali ngizagijima njengomntwana. Yingoma yami elobudlelwano phakathi kwami labazali benkayi South. Bayakwazi ungeza ingoma leyo Stars sekhona.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu ma.
Siyabonga.
lo ke ngunkosazana Stars Mathethebe esigqibela uhlelo lwethu. Unkosazana ke Stars unqobile enkayi enqoba umnumzana Abednego Bebe. Silugqiba ke lapha uhlelo, igama ngu Chris Gande, libe lelanga elihle.